Abantu bangabuza ukuthi kanti lina MDC liyayifuna yini i-sanction, liyawafuna na ama-sanction? Ngoba abantu abaningi basiqambela amanga besithi thina yithi esahamba siyancenga amakhiwa i-West ukuthi ifake ama-sanction. Thina umbuzo lowo ayisithi esafake ama-sanction. Njalo ababuzi iZANU-PF ukuthi kanti bona bahlukuleza kungani behlukuluza abantu babo. Asisoze sivumele ukuthi abantu bakithi babhidlizwe, lo mbuso wabaningi ubhidlizwe, sibe singene kumbuso wentando kayiphikiswa ofanana lowana owubuswa ngu-Adolf Hitler noMussolini. Lo Stalin, Joseph, lo Robert Mugabe. Yikho ke thina sifuna abantu abananza uhulumende wabanengi, uhulumende okhethwe ngabantu, uhulumende ovota ama results awo angatshontshwa.
Kahle kahle akusitshele imbali yama sanctions wona lawo okuthiwa yiwo asenqabela ukukhula komnotho weZimbabwe.
Sifuna abantu bakwethu bakwazi ukuthi kulomthetho osemabhukwini emthetho weAmerica ukuthi ayizidera. Wafakwa ngama iCongress yeAmerica. Kungaze kungene iRepublican biDemocrat, umthetho lowo bayawuqakathekisa ngenxa yokuthi iAmerica ivikela amalungelo abantu. Njalo yibo abafaka umthetho lo, hatshi abantu beZimbabwe. Mahlabe Zulu, lina elihambelana leZANU liyaxwayisa ukuthi lincenge ifeze okufunwa ngumthetho wezidera. Umthetho wezidera ufuna ukuthi iZANU-PF ilondoloze amalungelo ayinqaba esithi ngama-human rights and the constitutional rights. Ngaphandle kwalokho, Mahlabe Zulu, ngaze kuwine uTrump, kuwine lowo omphikisayo uJoe Biden, umthetho lowo uyabu lokhu khona. Kuyadida ingqondo ngoba iSADC yona efanele ukuthi incedise iZimbabwe ukuthi ilondoloze amalungelo ayinqaba. Namhla sisima lesitha ikhankasa isithi eZimbabwe kulama-sanctions. Ama-sanctions akhona, Mahlabe Zulu, kasiyo ma-sanctions eZimbabwe jikelele. Ama-sanctions akhona ngesikhiwa kuthiwa yi-targeted sanctions. Ibala elokuthi targeted liqonda ukuthi ukukhomba, liqonda umuntu noma ikhampani enza ubudlova.